engakuthi ukuthi singethe kakhulu uZulu kobulawayo izakhamizi ukuthi sinanzele ukuthi zilomlando ukuthi nxa kusenziwa izinqumo zibe ingxenye lezo zinqumo bangavumi ukuthi kube lo muntu obalethela izinqumo bona bengazange babe le ngxenye yokubana badiscuss. Lokho sakuwina kakhulu. Sikhuthaza abantu ukuthi nxa kusiba le bhajethi ebulawa city council abantu bahambe bayephatisipheta ukuthi lapho basola khona batsho bancedhe icouncil. Sisuka lapho futhi bese sikhuluma ngama-issues asegcekeni esingakhuluma ngawo sibe le issue okuthiwa yi-social health transfer. Lolu luhlelo olulethwa yi-welfare ministry lapho esananzeli kwakusiba lo hlupho lokuthi abanye abantu abafanele bathola leyo mali injongo yale mali bawuyithola abantu abalawa abangabayanga. Kodwa sasiba labanye abantu esasibona ngathi hhayi asibobayanga abanjalo bethole lezo zimali. Sakuqondisa khonoko kuthi labana abantu abake kuma-committees futhi bakhona abasebhadalisa abantu ama-$5 okwakuthiwa yimali yokuthi i-committee yenelise ukuthi ibanikele zo mali. Kukanti umthetho wawusegcekeni ukuthi umuntu ongena kuleyo committee kabe ngumuntu ozimiseleyo ongaholiyo oncedisa isizwe. Sakhuluma ngakho sazabiza abantu avele eHarare uhlupho lolo lwalungisiswa. Bese singena kundaba yamanzi futhi khathesi sikulo hlelo olukhona lwe-council okuthi abantu kufanele baqale bajuse. Ukuthi bathola amanzi luhlelo olungaphungela ukuthi azagalise e-Country Park ngikhuluma kanye. So ke njenge nihlanganise sekuqiye sesenze i-research yethu ukuthi hayi sibona ngathi umuma uvumi khathesi ngoba lingathi abantu badinga amanzi selibulala amalungelo abo ngoba one of the bill of rights ukuthi amanzi umuntu kawathole isikhathi sonke. So sibona ngathi sikhumisa le council sibona ngathi siyazwisisana ukuthi i-country kunazo khathesi ngomuma okhona welizwe umnotho ofileyo akuvumi. Phezu kwalokho futhi engxenye zakhuluma kuyo ukuthi sinanzele ukuthi kule ndaba eqathe kuleyo esayilotha phakathi kule ndaba yegim la engakhuluma ngayo othi adimanda thina saze sabiza i-conference ukuthi kube segcikeni ukuthi esinye esinye isikola sithengise abantwana abathola ibeam ibizo le-address kwenzeka ukuthi kube lula ukuthi njenge-organizing sibone kambe leyo mntwana othola leyo mali uvele uyayideserva yini. So ngathi ngamafitshane ngokunye sikwenze kodwa kuningi okunye okunye esakwenzayo engingabe ngakubalisanga khathesi.
Abanye njalo bathi likhankasela ibandla le-MDC ukuthi linqobe edolobheni lakobulawayo.
Well, engingakutsho ukuthi inkulumo esesike sayizwa isuka khona lapha nalapha kodwa engingakutsho ukuthi sina njengenhlanganiso asilahla ngonto esilithatha kwezombangazo kodwa kufanele bana ngitsho futhi ukuthi abalunga ethu aku-progressive ayizakhamizi siyabavumela ukuthi bangenele bayithi i-political party abafuna ukungena kiyo. Ngikhuluma kanje kathi singakhangela ama-structures ethu kulabantu abakuzantf silabantu abakuy-MDCT silabantu abakuy-MDC abezaphu bonke bakhona khonapho. Ngibona futhi nxa ukuthi hambe besisupporta ne-MDC njengobe sitsho sikezaba lo hlelo labo bekuthiwa mid candidate series ebesibiza bonke abantu sibiza izakhamizi igcwale holu bese sibiza abantu bonke abafuna ukuvotela bezana be-MDC abezaphu. Omnye lo myazo ucasa ukuthi kambeni i-manifesto yakho imi njani ezama ukuthengisa abantu ukuthi hambe bengamvotela uzenzani. Saba futhi lolunye uhlelo oluqakathekileyo esasithi thina esasibiza ama-MPs ukuthi babuye bazo-akhawunta bazokuthi ukuthi kambe bengeni lezikhundleni benzani ngoba nhlelo adre interest enkulu ngikhuluma kanje ama-MPs aqina silihlanganiswe bangathi bayabayisaya ivesisi bethi hhayi ikhanye ngathi ishevi i-ZANU-P F ngoba ngasuma-MPs kobulawa sikhuluma ama-MPs e-MDC ngoba yodwa ayewinye kambe nxa sasilwayo sike ukuthi sabantu be-MDC basababiza njani babuye bazo-akhawunta and labo kwakukhanye ngathi akuqondakali kuhle ukuthi imali lele e-CD F bayisebenzise njani abantu bakhulumisana kwabuhlungu ngoba segcekeni ukuthi hhayi thina asikhahlangothi kodwa thina sikhangela ama-systems yebo kambe bese sindaba special interest councillors ngenxa yokuthi indaba yayilethwa nguchombo ongumminister we-ZANU-PF ngoba lisekomando ze-central level khathesi abantu banganazo bengenza sika i-ZANU-PF kanti hhayi thina sasika le ndlela okwenziwa ngayo hayi i-ZANU-PF kwaba nje i-coincidence ukuthi lowo minister uchombo ngoyezana.
Ikusasa-ke kuyini okukhanya liseselomlando wokuthi likufeze kumnyaka ezayo?
Silo hlupho lokuthi ungananzela i-industry yakobulawayo iyavala. So indasha kobulawayo ivala kube lo hlupho lo futhi lolu lwamathenda okuthi uyathola ithendisi inikwe umuntu ongasowe walapha kobulawayo kumba ngasowe erijini yalapha emadebeleleni. Uzathola nxa lo muntu esebuye esezokwenza umsebenzi usefuna ukuthi abuye nezisebenzi ezivela outside irijini yakobulawayo khonokwana kumbe evela outside madebeleleni ngokunye senza umsebenzi wokuthi hayi sicela ukuthi abantu bakobulawayo bahlonitshwe xa kule program elethwa phakathi kwabo la babhenefitha ngokuthi babe yiyo abantu abaqhathwayo basebenze khonapho bangahlukuluswa. Even layina indaba yama-industries analisikhuluma ngawavalwayo silokhu sulisa ukuthi indaba leyani imali yena kwakuthi izaletha uhulumende kadinga imali abo uyazovusela ama-industry asesidine ukuthi ama-industry asifaka ngama-kethi ama-industry avala e-Harare. So ngezinye izinto esibona ngathi ziyabanduka kufanele silwe lazo kathesi layina lindaba yamanzi ukuthi uyasenga indaba leyo thathule water racing asinto iqondile sifunda uhulumeni angenele kwakwenza indaba le Zambia project sibe usuku lwamazi ledlule kwenza ukuthi isilisa ama investors labo babuye besazi idolobha lakulawa lamazi so ngezinto esizilisayo ukuthi sibonakale ukuthi sithethale khasi ukuthi aziphumelele